Kuvele kahle kahle ukumkhangela kakhulu ku-South African Union ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe bekuyikuthemba izimele exwedayo ikakhulu khangelele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumgcinisihlalo we-electronica khathesi. Laba kade besebenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha bekhangelele ukuthi i-Africa DAC izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu laba kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade be-celebrator ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi sekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhadi kaChakwera ivele iziphathi e-liberation movement yajikobhanda okufa efana nezambia. Yikuthi abidlele ixegayo nje ukuthi bekukhangelele ukuthi isadaki ingadingi idudaba leZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi isadaki ikhulume nge-BRC. Kakatabalele ukuthi bazakhuluma mhlawumbe bakhulumile nemozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu. Indaba leZimbabwe yiyo sinendaba zama-human rights abuses kodwa sasiye kunevul esenjengemozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuthikhalizikhali abantu sebebulala. So ngibona ngani basuke babuthathana nalo.
Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neleZimbabwe. Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki.
Ukuthi yena ubaba wabantwana kunguye othaya abantwana. Kunguye ugcinisihlalo wesadak troika yena lo othaya. So kunzima ukuthi siyeqeka kuye ngoba nguye owathi vele athaya abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sukezaphambanisa sangananzeli ukuthi umnaotheya i-troika yena beyngumnakagwa futhi nalo osehle wathi bonaba abantu akade bathaya kangabatroi sokasila lasesingaya khona esingakhalela khona usadakilevu ngoba kuhlwasingeke kwasasuke ekuthukeni bese kufithi udaba lokuqapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelanga yenzakale kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayiqali kanye yayenzakala ngama-1980s esisuka ukuthi kuvele kuyinto iyi-pattern ekhulu ekayikhona esikhathi wenisadakhi sezikudu ngakho. Asesedwa nje kumele sifale phansi njengabantu bagwenisizame ukuthi ngoba kube sizana ngokuthi abanye ngama-terrorist abanye lokhu kwakusuthi la